VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7, ngomvulo mhlaka 18 kuNhlangula 2018, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
lapho esithole khona ama newspaper agoqela lele state iChronicle kanye le Newsin besithi ivoters roll siphumile, amabandla ezombangazwe sengahamba ayithatha ezekhi. Okusidangisileyo ukuthi namhlanje kuseni lathi sivukele ezekhi ukuze siyethola ivoters roll, sathola ukuthi bathi bona abakwazi lokhu.
Amabandla ezombusazwe akhala ngokwehluleka kwabe commission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ukubanikeza ugwalo olulamabizo ababhalisele ukuvota ele-voters roll kuseselesikhathi.
So whether candidates scrutinize the voters roll, whether they see any anomalies in it, whatever the anomalies are, whatever legal...
Akunani ukuba kukhona okuphosisiweyo okuzabonwa ngabazancintisa laba. Kungaba yini loba bengathatha nyathelo liphi kwezomthetho?
Umgcini sihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho ezek usungule umhlangano lentathelo izindaba lapho athembise imhlangano athembise ukuyenza ngomvulo maviki wonke ukhetho luze lwenziwe. Kwezemidlalo namhla intathelo izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela ngemidlalo yenguqu eCastle Lega Premier Soccer League leyo mncintiswano wamazwe omhlaba eWorld Cup. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umgcini sihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho ezek uJustice Priscilla Chigumba usungule umhlangano lentathelo izindaba athembise ukuyenza ngomvulo maviki wonke ukhetho luze lwenziwe, echasisa ngamalungiselelo lokukhangelelwe ukhetho lwalonyaka. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Le mihlangano uChigumba uthi iza kwenziwa maviki wonke ngomvulo emini ngehola lethumi lambili ema ofisini yakhe oyarare phansi kwesihloko esithi ZEC Chairperson's Brief with the Media. Lokhu kwenzakala kulokukhonona kwamabandla ezombusazwe ikakhulu aphikisayo. Amanyawo athi akuyikuba lokhetho nxa izikhalazo zabo zingakalungisiswa. Kodwa uChigumba uthi akukho okungamisa ukhetho nxa umongameli esememezele ilanga langikhona likamhlaka 30 Ntulikazi.
So whether candidates scrutinize the voters' roll, whether they see any anomalies in it, whatever the anomalies are, whatever legal...
Akunani ukuba kukhona okuphosisiweyo okuzabonwa ngabazancintisa laba. Kungaba yini loba bengathatha nyathelo liphi kwezomthetho, akuyikumisa ukuqutshwa kokhetho. Ngifuna ngikubeke kucace lokhu, akukho okumisa ukhetho. Abancintisayo labo bangaya emadale emthethwandaba ukuyakhalaza ngemva kokuba ukhetho selwedlule. Akukho okungamisa ukhetho ngemva kokuba usuku lokhetho selwalethwa ngumongameli.
Okugcizelelwe ngomunye wama-commissioners awezek uNkosikazi Letitia Kazembe.
Nxa umuntu sebhubhile siyaphonga ukuthatha ipensela sikhansele ibizo lakhe, akula replacement. Sebhubhile akula replacement. Nxa umuntu esithi yena ansafuni ukuma hambalile ucithi ibizo lami, akwenzi.
UNkosikazi Kazembe uthi ugwalo lwababhalisa ukuba lelungelo lokuvota oselulungisisiwe olwe-voters roll luzonikezwa abazancintisa kukhetho kuqala, kusiya ngokuthi bancintisa kusiphi isigaba sokhetho.
I-voters roll izaqala ukunikwa labo abasubmitha amanye bizobafuna nomination, labo that were successful kuphela. Siqala lalabo singakathengisi i-voters roll, ngoba umthetho uthi bafanele ukuthi babe ne-voters roll. abanye ama presidential candidates baza kuba the national voters roll, labo abakhukhuza ema constituency baza kuba le constituency yakhe umuntu, ama ward councillors lawana labo bazanikwa i ward voters roll yabo. Nxa sesiqedile lokho yikho zaqala manje ukuthengisa.
Abezeki bathi leli yilo ithuba kulabo abafuna ukuphuma kukhetho ukuba batsho phakathi kwensuku eziyisikhombisa lezi kusukela ngelanga lokuhlala kwedale lokwamukela abafuna ukuncintisa kukhetho ele-nominations court. Kusenjalo kulokukhonona okukhulu kwamabandla aphikisayo abakhala ngokuthi lokhe bengakatholi ugwalo loluhlu lwamagama abalelungelo lokuvota olwe-voters roll. Kodwa abakwamanye amazwe abanje ngabeBrithani sebazise enkundleni zokukhulumisana kuTwitter ukuthi sebalutholile kwabezeki. Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa laye ulobe kuTwitter ukuthi kuyamangalisa ukuthi abezeki banganika abakhatshana i-voters roll bona abancintisayo kukhetho bengakalutholi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Iyaqhubeka ingxabangxoza kumabandla ezombusazwe kulandela ukuvala kwedale le-nomination court ngeviki edluleyo lapho amalunga azancintisa kukhetho oluzayo emele ibandla le-ZANU-PF kanye lomanyano we-MDC Alliance elokhu ebanga izikhundla. Ibandla le-ZANU-PF libikwa lisithi amalunga alo abhalisele ukuncintisa kukhetho oluzayo ezimele ngoba engasuthisekanga ngempumela yokhetho lama-primaries asezixotshile kuleli bandla. Ibandla leli selitshele isiphathamandla salo umnumzana Martin Dina ukuthi asuse amaphepha akhe okuncintisa achiyele umnumzana Campion Mogweni eMazowe North, njalo engekela lokhu uzaxotshwa ebandleni athathelwe lesikhundla sakhe sokuba ngumphathintambo eMashonaland Central. Ngakwelinye icele amanye amalunga omanyano we-MDC Alliance abhalise emabili ukuthi ancintise esikhundleni esisodwa, njalo akukacaci ukuthi yiwaphi azakhupha amabizo awo. Ukuza okuningi ngalolu daba sixoxele umnumzana Albert Mhlanga ilunga le-MDC Alliance kodwa okhuluma ezimeli ngalolu daba kanye lokwamehlelayo.
Ngilokudana kakhulu ukuthi nga uTswangirayo uyavuka emangcwabeni abone lokhu okwenzakaleyo imihlolo enje. Kodwa ngokufisa kwami ngakuyenzeka uNkulunkulu nxa isibalathi labo abanye ababeke ngathuthu bakhiphe amakhadi endawo. Mina ngoba lami ngivele ngingumembo woParliament and the formula yayivelini kwemina ukuthi ivumelwane, kodwa ngizimisele ukukhipha eyami ifomu ngala ukuthi angihambe labantu ngoba sigcine sesingu-25 ephumula kube kubisivile.
Awazikhuphela eyakho ifomu ungacelwanga ngumuntu?
Eyami ayisengeniswe yaba mabili ende kukhanya sikuthi bayawasayina wonke ngoba ababesayina kwakukhanya nje ukuthi ngalowo ngalowo uyazisayinela nje lowathi amthanda. Kodwa kahle ngakubona ukuthi lokhu akungincedi ende kuyangiyangisa njengomuntu obeseParliament isikhathi eside. Akulanto engilande eParliament ngaphandle kokuthi besithi nxa sihlangene sizanqoba. Pho nxa kuyukuthi thina sodwa ezi-alliance zokukhanya sesithi sesilisana kuyayangisa lokhu. Kakusokungani ngabantu labana abafuna ukuyakhawulisa. Uyasazi indaba eyenzakala eBhayibhelini ukuthi nxa abantu basebeba ngumntwana omnye kasiqhumelana umntwana usala lephisi ngapho la usala lephisi ngapha. Yikho okwenza ukuthi ngithi hayi ngolo lizithathele umntwana asale ephila.
Ukhona wayivele enqobile yini kuprimary election ukuthi ancintise khona?
Kakuzange kube le primary ngoba i-primary kwakufanele kube khona abasangitshelanga le venue lapho kule primary. Ngezwa sebemfonela sebeqedile bathi hayi lapha sezi-primary. Ngazama ukuyafika khona ngafica sebebala ama-votes angisafikanga lokuthi ngiwabone. Ngezwa sebemtshela ukuthi hayi wena uzuze 2 votes. Kahle ngakubona ukuthi hayi lokhu kanzake nguzwe. Kodwa-ke akuzange kusihluphe lokho ngoba sesifika eHarare akuzange kubalwa kwama-primary. Kwabala ukuthi o-strong kuleyo ndawo ngubani. Kodwa akakhanya ukuthi hayi amaphepha azangena wonke omabili.
Kodwa
bonke abantu bayevotela uChamisa la makhadidenti kumbe sabesesenisile ukuthi la makhadidenti abe yi-1-1.
Abantu lokhu bemelele yini ukuthi bezwe ukuthi bathini iziphathamandla ze-MDC Alliance?
Bekumele kube nomhlangano wamakhadidenti. Ngiyabona lapha ku-social media yethu ukuthi abanye ababuyanga. ukuthi kuyehlula ngokubona kwami.
Lo ngumnumzana Albert Mhlanga, ilunga le MDC Alliance, obekhuluma ezimele, sixoxela ekobulawayo. Umanyano wamabandla aphikisayo we-People's Rainbow Coalition uthi uzabisela amandla ebantwini ungangena embusweni. Lokho kuvele emhlanganweni waleli bandla oqhutshelwe eBeja emzingwane ngesonto. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amalunga omanyano we-People's Rainbow Coalition, uDumbuzo khona kwamandla wathathela uZulu amandla njalo kuyadingeka ukuthi amandla abiselwe ebantwini ukuze induba ezibhekane loZulu ziphele. Umnumzana Sande Moyo oza ncintisa ukhetho lwamakhansila emele iParacy kuwa-3 emzingwani uthi amandla angabiselwe ezabelweni kuza kuba lula ukuxazulula indubo ezibhekane loZulu.
Khangelele ukuthi ihulumende esikiyo khathesi yathathela abantu amandla, kukanti abantu yibo okumele amandla abe kibo nge-devolution of power. Nxa sikhangele khathesi imhlangano, imbuthano eyenziwayo kakhulu yihulumende, bayabe bezotshela abantu okwenza, hatshi abantu betshela ihulumende izikhalazo zabo ukuthi bafuna ukwenzela lokho.
Umnumzana Bekezela Lakson Nyathi ozancintisa ukhetho lomakhansila ebeja kuwa-12 uthembisa ukusebenzela abantu.
Singaze singele singababandla ngu-5 ekukhansila la makhansila zonke la esilawo la, kodwa into eqakathekileyo yikuthi sisebenzela abantu. Khipha ibhatshi lakho le-party kumbe ngelikamjuru kumbe ngelezanu kumbe ngele MDC.
Unkosazana Anele Mnyandu ozamela iPRC ukhetho lwamalungu edalela ePhalamende ukhuthaza uZulu emaphandleni ukuthi akumelanga avalwe amehlo ngokudla kuphathelwa ngabezombusazwe.
Abantu thina amaNdebeleni basiyele ukuthi asilandaba lokuthi abantwana bethu bafundile, asilandaba lokuthi siyathola imisebenzi, asilandaba lokuthi amasekthari ethu avaliwe. Esikuthandayo yikudla, yikho besinika ukudla kuphela. Lizakhohlwa ukuthi alichatshwanga, lizakhohlwa ukuthi abantwana laba bala msebenzi. Elizakwenza ukuthi lizathatha 5 kg, lithatha 2 kg yechukela, lihambele ehoteli izanu libisele esihlalweni, lidubekele for another 5 years.
Unkosazana Mnandi uzancintisana labanye abalithumi ababalisa omnumzana Levi Mayihlome Zanu PF, Kumlani Moyo MDC Alliance, Luke Moyo MDCT, Danisa Ndlovu MDCT, Ekem Kala Zapu, Chelesani Mpofu NPF, Nathaniel Siwela RPZ, Kaulani Ncube MRP, Wellington Khadebe ZPP GPM, Lonkosikazi Alice Spanda owe UCA. Isakamuse kwanda umnumzana Sifanjani Moyo uthi kakhwabithi ukwanda kwamabandla asacathulayo esithi kulakho ukuphambanisa labo abavotayo.
Bengikhangelela ukuthi bonke abantu abalangwamabandla kwakuncane bekumele behlanganise amakhanda bengene ngaphansi kukachamisa bakhiphe izanu, ngoba besizuzile ichansi enhle kakhulu emnandi. Umgabe sengasekho, kathesi umgabe engasekho bekumele wonke umuntu ahlangane siyikhiphe izanu, bese sisala sesikubona okunye lokhu. Akuna umuntu abantu baphambanisa abantu kunje, so kunzima kangaka into zingaqaleki kanje. Abantu bavuka ngamabandla amaningi bekhonfuse abantu abavotayo.
Abaningi abancintisayo kukhetho lwalonyaka sebeqinisa imikhankaso yabo kulandela ukuhlala kwedale lokubhalisa ukuncintisa elenomination court ngolwesine lweviki edlulileyo, lapho bathole isiqiniseko sokuthi ngempela sebengenile kukhetho okusemthethweni. Ngimele iStudio 7 ngisebeja emzingwani, ngingu-Albert Ncube.
Live talk lamuhla sikhangela udaba logwalo lwabalelungelo lokuvota ole voters roll, lapho abamabandla aphikisayo besithi kabakalutholi, kanti ke abemazweni anjengeBrithani besithi sebelutholile belunikwe ngabezbek. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UMontana Kenny oleminyaka eyisikhombisa ukuzalwa odabuka esigabeni seTexas khonapha eMelika. Ube ngumntwana oyintombazana wakuqala omncane kangaka akwenelisa ukukhwela intaba ende okwedlula zonke ezwekazi le-Afrika yeKilimanjaro esiyafika phezulu ehamba lonina uHolly Kenny. Sokwethulwe umthetho wokuvimba ukumama nzonzo komumo esigabeni sangezansi yePapua neNew Guinea ngemva kodlakela oluqhamuke abantu betshengisela bagcina bebhidliza impahla lezakhiwo beveza ukungemukeli usibalukhulu okhethiweyo ukukhokhela leso sabelo. Ugovernor William Powie. Amabandla ezombusazwe akhala ngokwehluleka kwabe commission ebona ngezokhetho eZEC ukubanikeza ugwalo olulamabizo abhalisele ukuvota ele voters roll. Kusasa lesikhathi kodwa abakamanye amazwe anjengeBrithani asebika inkundleni zebulenjini kuTwitter ukuthi aselutholile bona bengayitholi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugceleyo.
Ugwalo lwe-voters roll lokhe lungakafinyelelwa ngabaningi laloba iZEC sithi soluphumile. Abamabandla ezombusazwe abaningi bakobulawayo bakhala ngokuthi lokhe bengakatholi lolu gwalo okugoqela labo ebandla elibusayo eleZANU-PF. Omunye wabo umongameli wemthwakazi Republic Party iMRP umnumzana Mqondisi Moyo uthi namhla ekuseni bahambile emahofisini eZEC besiyacela lologwalo kodwa baluncitshiwe.
Silokudana okukhulu njengemthwakazi Republic Party lapho esithole khona ama newspaper agoqela lele state iChronicle kanye leNewsini besithi ivoters roll siphumile amabandla ezombangazwe sengahamba ayithatha eZEC. Okusidanisileyo ukuthi namhlanje kuseni lathi sivukele eZEC ukuze siyethola ivoters roll sathola ukuthi bathi bona abakwazi lokhu njengeZEC baphethe isoft copy eyo akade beyisebenzisa kunomnations court yamhla ka 14. Lokhu kusivezele sobala ukuthi iZEC ayilaqiniso njalo iqilibezela amabandla aphikisayo ikakhulu thina silohlupho lokuthi silabantu bethu abangama candidates abasqualifyiwe iZEC asilandlela yokubona ukuthi baqinisile ukuthi abantu ababanominatileyo bebengarejistanga. Kodwa thina silethemba lakho lesikwaziyo ukuthi abantu laba benominethela abantu barejistile ngokwasemthethweni.
Olilunga ledale lephalamende njalo engowebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthe uthole umbiko wokuthi azothatha ugwalo lwe-voters roll ngoba selulungile kodwa ubengakakwenzi lokho.
Ama-voters roll lami kangayithole yami kodwa ke bengithumele abanye abamelayo bona bekukhangela kunoku leZEC izinjeziukuthi sokulunga singabuya sizoqaza ukuwabhadalela siwathatha. So ukuthi angahambi khona ngizavukela khona kusasa ngizwe yikho lapho elindaba lokugcineyo khona ukuthi uhamba njani ngempela.
Ilunga le-National Patriotic Front, i-NPF, umnumzana Nasisiyo Makhulumo, uthe ibandla lakhe alikatholi i-voters roll, ethi lokhe belindile, njalo bazibuza ukuthi kungani iZEC ingakabanikezi lolu gwalo, njengokuthembisa kwayo.
Ngizwa ukuthi ama-British banikwe i-hard copy, mele soft copy, e-voters roll, sure. Thina singakwazi ama-candidates, kusani khonokho, hayi, lokhu siza kubonisa kuthathela inyathelo.
iZEC yathembisa ukuthi izanikeza abamabandla aphikisayo i-voters roll yebulenjini kodwa lokhu akukenzakali kuze kube manje. Iphephandaba le-Chronicle liveze ukuthi abesigodlo someli weBrithani eZimbabwe sesithole lolu gwalo okuyisimanga ukuthi kwenzakala njani amabandla ezombusazwe engakalutholi okusolwe ngabaningi ikakhulu ingcweti ezicubungula ezombusazwe abenhlanganiso zamalungelo oluntu kanye labamabandla ezombusazwe aphikisayo. Nimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Direct from Washington, the voice of America.
Abantu abaphila lobulili obehlukeneyo elizweni sebecele uhulumende ukuba labo bathole ezempilakahle ezihambelana lemizimba yabo njengalokho okwenzakala kwele South Africa. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abaphila lobulili obufanayo abeZimbabwe sebezihlaba amajekiseni okuqondisa ubulili babo bethola limithi kwele South Africa. Omunye walabo abathatha ijekiseni yokuqondisa ubulili bakhe, uSemdlovu, uthi ngempela uyazihlaba maviki wonke ngejekiseni ayithenga eSouth Africa.
Okay, amina ntata. Omunye umuthi okuthiwa ngama hormones okuthiwa yi testosterone yiwo lawa angani ancedisa umzimba wami ukuthi ukhona ukuthi uguqule umzimba wami ukuthi kube khona ama features esilisa ukuthi ngibonakale ubulisa bami yiwe ngwathathayo ngizihlaba kanye.
Ndlovu uchaze ukuba ngemva kwesikhathi umuthi lo ulakho ukuphazamisa ezinye izitho zomzimba uma uwathatha ungekho ngaphansi kukadokotela okulakho ukusinda umzimba.
Umuthi lo usuka ube yingozi nga uthatha kungela umuntu okukhangela ukuhlola igazi lokuthi igazi lakho alibi loku kuna selisenze ukuthi libe linengakhulu emzimbeni lobu ukuthi ugcine kusinda ukusebenza kwenhliziyo lesibindi ukuthi akusindwa ekukhipheni ngoba isibindi sisebenza nje ukuthi sikhiphe izinto ezinga imithenga kulimaza ikhiphe lokho okungabe kungakulimaza phakathi then kusale lokho okusebenza emzimbeni so kungasuke kube kunengakhulu ikakhulu nga ungumuntu oyabe enathi utshwala kumbe ebhema kumbe kulokunye nje akusebenzisayo abangakakukhangelisisi kakhulu ukuthi noma othatha nje ama-ARV kungahlanganelana lama-hormones lawa umzimba ugcina kumbe leyo prep esikhona kulezi nsuku ukuthi kugcina kusinda umzimba okunganani nxa yonke imithi le isihlangene phakathi komzimba.
EZimbabwe imithi le ayitholakali, inengi lalabo abathatha limithi yokuqondisa ubulili bayithenga eSouth Africa ngoba uhulumende lo ulohlelo lokuncedisa abantu abanje.
Mina lapho engiwathola khona ngiwathenga eGoli ngoba eGoli yikho okusuka kube lamadokotela ahlola abantu babo uhulumende ule program yokuthi bayancedisa abantu ukuthi abanjengami ukuthi bethole leyo mithi.
Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni ebona ngamalungelo alaba bantu eyeGays and Lesbian Association of Zimbabwe, unkosazana Nonhlanhla Moyo uthi kuludubo ngempela ukuba amalunga abo abanjwa ngamandla ukuthenga imithi le eSouth Africa.
Sasiwezwe sibili kodwa ke bekungela ndawo lapho eZimbabwe laphathengiswa khona, so you find that amalunga ethu amaningi bawathola emazweni afana labo South Africa. Kuyinto ebuhlungu sibili lokho ukusikhangelele ukuthi njengeZimbabwe sile ndawo lapho kwezempilo kahle esingathakazelela ukuthi ngeminye iminyaka amalunga ethu akwazi ukuthi azuze lawo ma-hormonal tablets kuma-institutions ethu alapha eZimbabwe.
EZimbabwe abantu abaphila lobulili, isisekelo sombuso esitsha siyababandlulula okugcina kugoqela zonke inhlelo ezisezweni ikakhulu kwezempilakahle. Kungakho sebekhalaza kuhulumende ukuba abatholise yonke imithi abayidingayo njengabanye abantu abanemikhuhlane ehlukeneyo ezweni ebalisa otshukela, i-diabetes, igcikwane lengculaza leminye imikhuhlane. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo lamhla intathezindaba yethu Joseph Njanji usethulela iziphathelane le Castleleka Premier Soccer League kanye lomncintiswano wamazwe omhlaba oweWorld Cup.
Iqembu le-FC Platinum linqobele Highlanders nge-1 kanyanga umgqibelo lakhuphula inani lemiklomelo yalo yaya kumajumi amanelane 44 ngemva kokuba selidlale imidlalo elijumi lesikhombisa. Limpumela itsho ukuba iqembu leli selitshiyelelo ebelikhokhela okwesikhathi eside phezu kwengalane elenkezi Platinum ngemiklomelo emihlanu ngemva kokuba elenkezi linqotshwe nge-2-1 ngele-Black Rhinos okungokwesithathu litshaya phansi ngenkamanzi imidlalo ilandelana. Iqembu lenkezi lemiklomelo ngamajumi amathathu lathoba mnembili kuthi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo kule qembu le-Chicken Inn lona elile miklomelo ngamajumi amathathu njalo elinqobele i-Triangle nge-1 kanyanga ngesonto. Endaweni yesine kule qembu le-Capes United lona elinqobele i-Chapungu nge-2 kanyanga njalo elile miklomelo ngamajumi amabili lathoba munemunye okulinani eliphethwe liqembu le-Triangle kanye lele-Highlanders. Ngaphansi kwengalane iqembu leBulawayo City lenelise ukusuka emsileni wengalane ngemva kokunqoba elikwenzele Mutare City Rovers nge-1 kanyanga njalo liqhubekela ahlala endaweni yeshumi lane lile miklomelo elishumi lane. Ngaphansi kwengalane iqembu leMutare City ilo elijeke amanye lile miklomelo elishumi lanye kuthi phezu kwalo kule qembu leChapungu leNikruti omabili ele miklomelo elishumi lantathu akuthi elihlezi endaweni yesine nxa usuka phansi ngeleShabane Mine lile miklomelo elishumi lane. Ngolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu amaqembu amela izwekazi lase-Afrika aqhuba nzima kumncintiswano wezizwe zomhlaba oqhutshelwa elizweni laseRussia kulezi nsuku. Izwekazi lase-Afrika limelwe ngamaqembu amahlanu kule midlalo njalo phakathi kwalawa maqembu amathathu abalisa eleMorocco, eleNigeria kanye lele-Egypt adliwe kumidlalo yawo yakuqala njalo womathathu awazangene elise ukuhlohla kodwa eleMorocco leleNigeria azihlohlile. Intathelo zindaba yezemidlalo uNesh Mkokoherira uthi kuyadanisa indlela amazwe amele izwekazi lase-Afrika aqhuba ngayo kumidlalo yezwe zomhlaba.
Ukudlala kwamaqembu amele i-Africa ku-World Cup kuyadanisa kakhulu kusikhangelele ukuthi ayahleleka noma khona ukuhlohla njalo indlela abadlala ngayo itshengisela ukuthi singamuva kakhulu njenge-Africa sikhangelele amanye amazwe anjengabo-Europe. Into engiyikhangeleleyo nje ukuthi ye isikwenze kube indawo yokuthi sizafunda sidlale kuhle lathi kuma-World Cup abuyayo.
Iqembu le-Egypt linqotshwe nge-1 kanyanga le-Uruguay ku-Group A, eleMorocco litshaywe nge-1 kanyanga le-Iran ku-Group B, kuthi eleNigeria linqotshwe nge-2 kanyanga le-Croatia ku-Group D. Namhla ntambama eleTunisia lizadlala lele-England emdlalweni wesibaya sika-Group G, kuthi kusasa ngolwesibili iqembu le-Senegal lizadlala lele-Poland kusibaya sika-Group H. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo ngu-Joseph Njanji.
Awubuthele kancane wemzulu. Ekhiphi papalaza awuthele kancane wemzulu. Ekhiphi papalaza awuthele kancane wemzulu. Ekhiphi papalaza awuthele kancane wemzulu. Ekhiphi papalaza bemalume ehlu thandu jwala. Bemalume, ngelu kandu chwala. Bemalume, ngelu kandu chwala. Bemalume.
Singa keshugani, kesikhangele ebezikhokhela. Amabandla ezombusazwe akhala ngokwehluleka kweZEC ukuthi ibanikeze ugwalo olamabizo ababhalisele ukuvota ele-voters roll kuseselesikhathi. Umgcini sihlalo weZEC uJustice Priscilla Chikomba uthi uzaba lomhlangano lentathela izindaba ngomvulo mafiki wonke. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa iyi nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.